sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 21 Mpalakazi 2021 Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kukhangelelekile ukuthi ababulawa ngumkhuhlane lobandi njalo ngalesi sikhathi sekhefu sisengozini yokuthi inani labantu abale COVID-19 liqansa. Lokhu kubangelwa yikuthi izihlobo ziyeza zivele ezindaweni ezijiyeneyo ezinjengase-South Africa.
Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe, ngokutshona kwelanga layizolo kuphela leli gciwane beselibulele abantu abaphose bafika ama-218.
Namhlanje belilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso osawenzayo ebantwini emankampanini akobulawayo ukuthi banikele kulabo abahluphekayo. Sikuthi asenamhlanje kade sikunikeza ingathi imizi ehlala abantwana, ehlala umama, ehlala ngathi abakhubazekileyo nalaba abantu abadala, yade sibanika labo njengoba ikhisimusi fika labo babele ikhisimusi njengabanye abantu.
Abekhansile yakobulawayo lamhlanje baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lukameya olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uhulumende weZimbabwe uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuba aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka ka-2030 iyaphumelela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe, ngokutshona kwelanga layizolo kuphela leli gciwane beselibulele abantu abalishumi lasiyagalolunye 18. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abogatsha lwezempilakahle bakhiphe umbiko othi babezinkulungwane ezedlula ezimbili i-2283 ababanjwe bele-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Umnumzana Humphrey Sithole ongumongi uthi ukuqansa kwenani lababulawa yi-COVID-19 akumangalisi.
Kukhangelelekile ukuthi ababulawa ngumkhuhlane lobandi njalo ngalesi sikhathi sekhefu sisengozini yokuthi inani labantu abale COVID-19 liqansa. Lokhu kubangelwa yikuthi izihlobo ziyeza zivele ezindaweni ezijiyeneyo ezinjengase-South Africa. Isikhathi esiningi umuntu nxa ebuya ekhaya eyizihlobo asoke limnike izinsuku zonezo ezilitshumi ukuthi azehlukanise kwabanye. Okuyingozi kakhulu ngoba abantu babe bethelelana khonapha ezimulini lasezigabeni.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukhuthaza abantu ukuthi bahlabe ijekiseni yokumelana le-COVID-19.
Sokuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi abantu behle beqale ukulalela kakhulu okukhulunywa yi-Ministry of Health okwe-social distancing, physical distancing, lokuningi-ningi nje okungabavikela ekubambeni umkhuhlane we-COVID-19. Kuqakathekile ukuthi bebe-vaccinated, especially khathesi okuzaba nemicimbi eminingi khona kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso eyezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, laye ugcizelela ukuthi abantu baziphathe kakhulu ngekhefu.
Abantu balamaphatha amaningi abawenzayo, abantu balokuthokoza nokuthaba ukwedlulisa amalawulo. Kodwa engxenye asivumeni ukuthi insuku zijikile, lowo mnyaka ngomnyaka othiyeneyo, asizameni ukuthi sitshintshe ukwenza kwalesi sikhathi ukwenzela ukuthi sibalekele ukuthi simemethele umkhuhlane. Sibe lama-gatherings amancane, singavumeli ukubana siminyane abantu njalo kwathi asidele ukukwenza. Asiziphatheni ngendlela esilayishwe ngayo ngabezempilakahle le-World Health Organization.
Unkosikazi wakhekile Ndlovu, umhlali wakobulawayo, uthi abantu sokumele bajayele impilo entsha yokuhlala begqoke ama-mask.
ngesikhathi lesisekhefu sikhangelele ukuthi sike sihlangane njengezimuli sibe ndawonye langaze sibona silamanumbers ethu eqansa kufanele ukuthi sifunde ukuthi siphile le mkhuhlane lowo engiwunanzelayo ukuthi khona khahle sivele sokulula ukuthi umuntu agqoke imask. So ngokuya kwesikhathi sebe silokhu sijayela impilo entsha le elethwa yi-COVID-19.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile yakobulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isilinganiso sokusila kwabantu siya ngokuthi kulenani labantu abangaki ababanjwe ngumkhuhlane. Nxa abantu besanda kubanjwa yi-COVID-19 isilinganiso sokusila laso siyehla. Kuphetha usuku lwayizolo isilinganiso sokusila besimi kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini i-72%. Abalaliswe isibhedlela sebengamakhulu aphezu kwamathathu i-368. Abahlabe ijekiseni yokuqala yokumelana le-COVID-19 izolo bazinkulungwane eziphezu kweziyisithupha i-6157 kuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo babe zinkulungwane eziphezu kwezinhlanu i-5172. Elizweni jikelele asebehlabe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezine i-4.1 million kuthi asebehlabe wonke womabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu i-3.1 million. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje elebutswana lona lithi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abasoke bavunyelwe ukuhlanganyela labanye embuthanweni wabantu abalikhulu kusiya phezulu. IBotswana ngilenye lamazwe ahamba phambili ezwekazi le-Afrika kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
IBotswana ithi inyathela lokuvimba abangahlabanga ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bangahlanganeli labanye kumbuthano elabantu abalikhulu kusiya phezulu indlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 liyaliqonga lifuqwa ukuqhamuka kobuhlobo olutsha olwe-Omicron. Uhulumende weBotswana uthi sekubone kufanele ukuthi afake isinye isiqondiso okuncedisa ukuthi kulwisane lo mkhuhlane lo. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Edwin Dikoloti wethule isiqondiso esitsha ngomvulo ngaphansi komthetho we-Public Health Act ovumela kuphela abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlanganele lo Zulu. Labo abazathola besephula olumthetho bazahlawuliswa amapula angaba zinkulungwane ezilikhulu i-100,000 pula kumbe bayevalelwa ejele iminyaka engedluli emhlanu. Abanye abezimbabwe kwele Botswana bafana lo nkosikazi Emily Dube abakade bengakatholi ijekiseni ye-COVID-19 bathi inyathela likarhulumente lizatsho ukuthi bezame ukuyathola ijekiseni.
Siyakuzwa sibili ukuthi abantu kabahlatshwe ukuze baye emachechi lakuma-gatherings lakuzo zonke indawo. Kodwa into ekhona yikuthi siyesaba ukuhlatshwa. Siyesaba ukuhlatshwa kulaludo zibilo lunesilwezo esilubona. Into enkulu yikuthi siyesaba ukuhlatshwa. Hathi sizahlatshwa ukuze siphumelele ukwenza zonke izinto zona lezo.
Ele Botswana lithalisoke libambe ngamandla labo abangafuni ukuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mkhwetsi Masisi usanda utshela umsakazo we-BBC ukuthi ilizwe lakhe lizalandela isisekelo sombuso sona esithi abantu akumelanga bebanjwe ngamandla ukwenza ukufana lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
We do not intend to impose a vaccine mandate simply because our laws do not allow it. People have enshrined in the Constitution.
Asina nhloso yokubamba ngamandla abantu ukuthi behlabe ngoba imithetho yethu ayikuvumeli. Kukhona kusisekelo sombuso njalo ungeke wakhijimela ukubamba abantu ngamandla ikakhulu njalo uma ungabanikezanga amathuba okuthi behlabe ijekiseni.
Omunye weZimbabwe ohlala eGaborone uMnumzana Dumezweni Ncube uthi yena uyakusekela inyathela likahulumente kodwa kule mbuzo ekhona.
I personally think it's a good move by the government ukuthi bethi khona abantu abavaccinatiwe bumele be-attend ama-events. But here is the big question. How do they know ukuthi so and so is vaccinated? Of course, you can come with lebhuku lakho lelanele ukuthi khona you're vaccinated, but I can come with my book and then I give it to my friend who's outside who's not vaccinated. So I think they should revisit i-policy yona leyo bebona ukuthi be-structure sha indlela eqondileyo.
ababongelela kakhulu ngenyathela likahulumende abakunhlangothi ezifana lezo kuzilibazisa bona ekade bekhangelele ukubulawa imali ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokhu sokusitsho ukuthi labo abakade bethenga amatikiti okuya kundawo zokuzilibazisa kodwa bengahlatshwanga abasoke benelise ukuyangena. Umthetho omutsha ugoqela yonke imbuthano efana leyamasonto ezombusazwe kanye lezo kuzilibazisa. Uhulumende weBotswana yena uthi iningi selihlatshiwe yikho efake inyathela leli. IBotswana ingamanye amazwe ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba iJackson ye-COVID-19 sokuhlatshwe ngokupheleleyo abantu abadlula amachumi ayisikhombisa i-70.6% ekhulwini. Ngingumqondisi Dube oyendaba ze-Studio 7 ngise-Habron kwele Botswana.
Abekhansili yakoBulawayo lamhlanje baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lwayo olweMayor's Christmas Cheer Fund. Kusasa abekhansili leyi bakhangelelwe ukuya kwenzela idili lekhisimusi umuzi ogcina asebekhulile owentembeni Old People's Home. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Imizi ehlukeneyo yakoBulawayo edlula ichumi lambili yamukele ngenjabulo izipho ezabelwe luhlelo lweBulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund zempahla ehlukeneyo kusukela kuzembatho ukudla ledili elihlelelwe ukwenziwa kusasa entembeni Old People's Home. Ekhuluma emkhosini wanamuhla uMayor wakoBulawayo uCounselor Solomon Mguni ubonye amankampani athe apha loba nzima ngesikhathi se-COVID-19.
Namhlanje belilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso sawenzayo ebantwini emankampanini akoBulawayo ukuthi banikeze banikele kulabo abahluphekayo. Sikuthi asenamhlanje kade sikunikeza ingathi imizi ehlala abantwana, ehlala umama, ehlala ngathi abakhubazekileyo nalaba abantu abadala, yodwa sibanika namhlanje ukuthi labo njengoba ikhisimusi sifika labo babe nekhisimusi njengabanye abantu. Kusasa singathi lunch esponsor yiWorld Day Inn entembeni Old People's Home. Ngathi siyenza nyaka yonke lo nyaka nje siyenzela khona ngale ntembe Old People's Home ngenxa ye-COVID le ephakathi komuzi yokoBulawayo laseZimbabwe jikelele.
Unkosikazi Sakhile Chuma Chakauya owentembeni Old People's Home uthi umsebenzi ubalula nxa bethola uncedo olunje kuzenza le dili labo kusasa libe lihle.
Siyabonga kakhulu ingani inkosi ngagcwalisa lapho okhutshwe khona labo khulu labo gogo basizakale ngalokho abakuphiweyo.
Rebotholakele Mahlangu Khumalo omele iHaven Trust laye ngomunye oveze injabulo yokuthola isipho.
Kuthiwe impahla, ukudla, impuphu, lamafutha, lochago, lethilisi. Ngesifiso sethu ngabe sinekwe impuphu enenganyana ngoba sile 20 kg kuphela. Abantu engibachiye silabo kulezi nsuku, silabo omama bangu 4. Abantwana ngibona ngathi banguthini.
Unkosazana Best Ndlovu yena ubemele inhlanganiso eyethuthuka kulumkhosi.
Siyabonga, siyathaba kakhulu ngenxa yokuthi like singakhangela kakhulu ukuthi umkhuhlane lo obekhona we-COVID ukuthi usenze sasala sisegcekeni ukuthi abangelazi imali bakhame egcekeni. So nxa sithole isipho lesi siyakwazi ukuthi abantwana bazathola ukudla.
Uhlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund lwenziwa minyaka yonke lapho amankampani, inhlanganiso ezehlukeneyo lozulu jikelele abapha izipho eziphetha ziphiwa abaswelayo koBulawayo ukuze labo babe lesikhathi sokujabulela ikhisimusi. Isikhwama seMayor's Christmas Cheer Fund asivalwanga ukwamukela izipho ezisuka kumankampani ahlukeneyo lozulu okuzathi kuphiwe njalo abanye abadinga usizo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sikhangela ngokwenziwa ngabatsha ngesikhathi sokumelana lesimo se-COVID-19. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika namhlanje ukhangelele ukwethula isixwayiso esiqinileyo kwabalokhu bengakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Obona ngokwethulwa kwemibiko esigobeni sikamongameli ese-White House uJames Saki utshele intatheli zindaba ngomvulo ukubana umongameli uza kwethula lesi sixwayiso lapho esethula umbiko wakhe ngokuphathelane nomkhakha omusha we-coronavirus we-Omicron. Uhulumende kamongameli Joe Biden ubikwa izicabanga ukuyekethisa imigoqo yokwalela izihambi zangezasezuba ze-Afrika ukuza eMelika ifakwe ngemva kokuqhamuka komkhakha omusha we-Omicron. Lokho kube umqondiso wanangehlelo zemikhuhlane ethelelwanayo lula uDr. Anthony Fauci izolo. Ukuthi izakhamizi zedolobheni elingempumalanga yeLimpopo eliGoma zibikwa zingene ezitaladeni kusukisela izolo zitshengisela zisola ukungena kwamapholisa okumakhelwane kwele-Rwanda elizweni lelo enganaki umngcele. Kubikwa sokufela ipholisa elilodwa umuntu makhaza oyedwa obephakathi obayatshengiselayo. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuba aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka ka-2030 iyaphumelela okwamagama, njalo lokhu kubonakala ngehlelo asezisungule la sezithuthukisile ezigoqela olwama metro mini factories kanye lolwama smart cities. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lwama metro mini factories lukhuthaza abamafekithali asathuthukayo ukuthi asebenze lalawo asegxilile ukwenzela ukukhuphula isisindo sempahla ezihiqizwa elizweni kanye lezithengiswa phandle kwelizwe. Uhlelo lolu lusungulwe yiBobulawayo umsekeli kamphathintambo obona ngamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi uthi ngempela uhulumende engafeza uhlelo lwe-Vision 2030 abantu bengasebenza ndawonye ukuxhasa lezinhlelo. Unika umzekeliso wokusetshenziswa kwemali emkambo omnyama.
Uhulumende and lo mkhokheli wayo uMongameli uMnangagwa, they seem to definitely have a trajectory enhle ekufuna ukubana uVision 2030 afike ngendlela epheleleyo. Kodwa andiyabona into ekhona ukuthi bona it doesn't take uhulumende kumbe umongameli ukuthi into leyenzakale. It takes all of us ukuthi sonke sibe involved in this whole thing. So nxa singathola kulaba abantu azabe lokhu bedosele uva, like for example umuntu uyabe ebhadalwe izimali ezinkalakata ama-hundreds of millions of dollars to billions of dollars maybe for some work that they've done here, and because bona kabafuni leyo mali ukuthi ihlale ikuzimdollar denomination, sebephuma bona yiba bangena kumarket lapha sebekhoza ke ukuthi bona i-rate ikhwele, ngoba umuntu wana uyafika ele $1 billion kumarket. That's right madoda, i-rate kuba namhla kwezothatha hayi i-rate iwu-100 ngoba yena ufuna ukuthenga imali anamasinyane. Setshela abafana ama-runners akiranda hayi ifakele ku-120 gijimani lihambe liyothenga. So abafana bazagijima liyothenga bahle bethi 120 i-rate sikhwelele. Next time uzabethi hayi ifakele u-140 ifakele u-160 up to lapho esikhona kubo-200. So it's people ngabantu who are here within us who are being greedy abayenza ukuthi kona into lezi zifike kusituationally. U-president has got good intentions, ama-saboteurs so we hit it in abantu more than even the outside forces. So so kudingakala ukuthi kona i-sincerity ibe khona amangesi us njengama-Zimbabweans namangesi uhulumende as much as it is there ku-president ubaba uyidimi nangakho.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, kungxenye yengxoxo esisanda ukuyiqhuba laye.
As
ngeke sibe yi-middle economy ngo-2030 ngenxa yokuthi akula ma-industry asustainayo productivity yokuthi ingaqhatsha abantu. I-middle economy industry yenziwa nga-industrialization. So ngazikhangela imali akula mali zokureplace equipment emanda imisebenzi yakhona akula ama-policies akhona kalunganga kuhle.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwe-budget olungabuyisela intuthuko yelizwe nenhlelo lezi emumva.
Thina njengebandla le-MDCT asisuthiseki nge-budget kaMthuli Ncube ekuzameni kwayo ukuletha izimpendulo kunhlupho zeZimbabwe kwezomkhonomi. Khiphe imali encane kakhulu ukulinganiswa lemali ekade ifunwa ngama-ministries ekuthini benze imisebenzi yabo iphumelele. Njalo lakhona okuyenziwa nguhulumende okokuthi uholisa izisebenzi zakhe ngama-US dollars kuyatshengisela ukuthi laye uhulumende akasela themba lokuthi imali yeZimbabwe ama-bond notes ayasebenza. So lokho kutsho ukuthi i-inflation izaqhubeka ikhwela, amandla emali yeZimbabwe azaqhubeka esehla. I-budget yakhe nje nxa siyikhangela iyasitshengisela ukuthi ayikhulumi kuzinto eziphathelane labantu ezifana namanzi, amagetsi ahamba nsuku zonke, ze-transport, ukudla, izikool fees zabantu nje labo COVID bona labo esiphakathi kwabo. Lokuningi ekade singafisa ukuthi ngabe ikumumethe okuphathelane lempilo yabantu abayiphila nsuku zonke. Hatshi lokho esiza kubona nje ema-television lemaphepheni ekhuluma ngento ezingabambekiyo empilweni zabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amakhansele azanikezwa imali edlula amabhiliyoni alitshumi lantathu, $43 billion, kuhlelo lokuzibusa kwamadolobho ukuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo kusetshenziswa inkundla zebulenjini okungenye yenjongo ye-Vision 2030. Wethulela amazwi izolo evula ngokusemthethweni indawo yokugadela amabhasi eGweru. Ngimele Studio 7 ngise-Washington. Ngingusithandekile Mhlanga.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu sebebize abadlali abangamashumi amathathu ukuthi bazoqala ukulolonga kumalungiselelo awo okuphatheka umncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kwele Cameroon ekuqaleni kukazibandlela womnyaka ozayo ka-2022. Intathu lezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali ababizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors bakhangelele ukuqala amalungiselelo mhlazi ngamajumi amabili lantathu esikodlweni iHarare belungiselela ukuyadlala kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Ngemva kwalokho abaqeqetshi bakhangelele ukuba bakhethe abadlali abangamajumi amabili lantathu okuyiba baza kuyadlala komncintiswano we-Africa Cup of Nations nxa ilizwe leZimbabwe lingasamiswanga ukudlala lamanye amazwe ngenxa yengxabano ekhona phakathi kwenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission kanye leZimbabwe Football Association. Intathela izindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi udidwa yikuba khona kwabadlali abasebekhulile lekuqembu elibizwe ngabaqeqeshi bama-Warriors.
Into ekade simele siqale siyenze kuba kwazi ukuthi injongo yethu siya ku-AFCON ngeyani, ngeyokuyina yini i-AFCON kumbe ngeyokuthengisa ama-players. Size simele sifake ama-players amancane amaningi alabo asebephezu kwabo-30 years. Angiboni ukuthi singaba sibathathelani ngenxa yokuthi abasathengiseki nxa sikhangela ukuthi singathengisa, njalo angiboni ukuthi bengasenza njalo ukuthi siwine i-Africa Cup of Nations.
Obhala indaba zemidlalo uFortune Mbele uthi yena uthokoziswe ukuba khona komgadli uPrince Dube obeselesikhathi eside engisiyo ngxenye yeqembu lesizwe.
Enye inclusion ebalulekileyo kusquad le-9 kuphenduka kukaPrince Dube after isikhathi eside elimele. Ngomunye umuntu ongadala umehluko kusquad lesinxa ingaphiwa ithuba lokudlala.
Ocubungula ezemidlalo uWashington Sibanda yena uthi ule themba lokuba abadlali abakhethiweyo bazaqhuba kuhle khona le kwele Cameroon.
Ngibona ngani ngabadlali abangakwanisa ukuthi ke bawuthwale umsebenzi esikhangelelane lawo lapho sizahlangana khona labo Senegal khona le eCameroon ngoba ke hayi sonke sifisa ukubona ke iqembu lesizwe lidlale kuhle khona le Cameroon.
Iqembu leZimbabwe lokusibana sika group B ndawonye le Senegal lele Guinea kanye lele Malawi womncintiswano weAfcon ukhanyele lokuqala mhla ziyithoba munye munye kunyanga kazibandlela usiyafika emaphethelweni mhla ziyisithupha kunyanga kanhlalanja kula badlala abathenjiwe abadlala phandle kwelizwe abangabizwanga kuqembu lesizwe ababalisa uMarvelous Nakamba oBrendan Galloway kanye loMarshall Munetsi bona abadlala phetsheya kolwandle kodwa abangekhoyo ngoba belimile ukuthi uKhama Bili atodlala kule South Africa sewathatha umhlala phansi. Kusenjalo iqembu leZimbabwe livele lingalaluka lingasayanga kule Cameroon nxa inhlanganiso yeSport and Recreation Commission ingasalandelanga isixwayiso esivele kunhlanganiso yeFederation of International Football Association iFIFA ukuba inkokheli yeZifa iholwa nguFelton Kamambo ibiselwe emsebenzini kungakafiki mhla zintathu kunyanga kazibandlela. Inhlanganiso yeSRC imise umsebenzi inkokheli yeZifa ngenyanga kaLwezi yethesa amacala okungaqhubi ngemfanelo umsebenzi wokukhokhela umdlalo wenguqu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Emhlabeni Express and Amakhwanazi Amahle. Laba ke baphethe idlalade labo elitsha elithi Ubuhle Bendoda. Untungamile Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli liqembu elitsha elibunjwa ngabahlabeleli abavele besemculweni behlabela bekwele South Africa. Nango umholi walo uShelter Mkhwanansi.
Ake ngibonge ithuba ngilibingelele lonke labalandeli abalaleli beStudio 7 ekhangwe emhlabeni eTsholotsho. Esimini sokucula lapha siculela iMakhwapheni Ndikwanti Superstars ngicabanga ukuthi siyayidlala lapha ekhaya.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi salibonani baba Jehova bawelile ubuhle bendoda kanye le remix kaba welile
siyawa zonke indawo namhlanje ilanga lendawulo baba Jehova.
Tholakala ngapi idlalade Mkhwanazi?
Inamba kwamanje zithi 0799832018. Ngicela ukuphinda 0799832018. Ewomntana mithi 0635498076. Ngizoyiphinda njalo 0635498076. Ikho lapho abalandela bangasithola khona sibone ukuthi singafinyelela kanjani lapho ababe khona bedinga lolo sizo lamasidi kodwa lisibhizo kwamanje ukuthi sizame ukuthi sizifake kuma-downloads ukwenza ukuthi abalandeli bekwazi ukuthi bazithole khona kalula.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sali sixhase kakhulu abantu abadala esithele ama-original CDs ngoba mase lithenga la ama-fake kwenza ukuthi singasatholi leyo mali ukuthi sikwazi ukuthi siliphindile futhi sikwenzele injabulo ngokusasa.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwanazi leqembu lakhe leMhlabeni Express and Amakhwanazi Amahle ngale.
singekehli bani sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga layizolo kuphela leli gciwane beselibulele abantu abaphose bafike amashumi amabili 18. Abekansile yakobulawayo lamhla baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuthi aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka 2030 iyaphumelela. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-half past 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.